Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lamukela ku Studio 7 ngomvulo ekuseni mhla ka 20 kuNkwenkwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, inhlanganiso yezeCTU ithi ilakho ukutshengisela isola ukubhidlika kwezomnotho ingavumelana ukwenza lokho emhlanganweni wesiphangiphangi we-extraordinary meeting ezawuqhuba kuyona le iviki.
Angaza ke sirule out ukuthi iZCTU ingabuyela futhi eSaradini nxa ikuthi indaba zomnotho uhulumende wehluleka ukuzilungisa.
Ibandla le-MTC selilandele imbiko ethi umkhokheli walo uMnumzana Nelson Chamisa utshele abalandeli bakhe emhlanganweni we-rally eChurch izolo ukuthi kufanele batshengisele ngodlakela bekhuphe umongameli Emmerson Mnangagwa embusweni.
Wafaka futhi waphinda but wafaka lokuthi peaceful demonstration. Sasifuna ukuthi simkhiphe umuntu lo but ayikhona violent. Abuye ezekhuluma lathi simtshele ukuthi sifunani kwenziweni siluze lawo ndawo ezimbabwe. Labo bayabe sebelungisa okwabo thina besikhona vela simuzwaka khona.
Zonke lezi ndaba lezinye sizozizwa kuwona lo msakazo. Inhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions iZCTU ithi ilakho ukutshengisela isola ukubhidlika kwezomnotho ingavumelana ukwenza lokho emhlanganweni wesiphangiphangi we-extraordinary meeting ezawuqhuba kuyona le iviki. Unobhala jikelele walinhlanganiso uMnumzana Jafet Moyo uthi kuzahlangana amalunga eGeneral Council azinkokheli zenhlangothi ezehlukeneyo zeZCTU njalo yizo ezingathatha lesi isinqumo. Okungeminye yemizamo yokuthi uhulumende alalele izikhalazo zabo. Inhlanganiso le yaqoqa ukutshengisela ekuqaleni komnyaka kuze kukhuphuke intengo yamafutha epetrolo. Kwabotshwa inkokheli yalinhlanganiso kanye labanye besetheswa icala lokweba impahla ezitolo. Asizweni uMnumzana Moyo esichasisela okuningi ngalolu daba.
Lokhu kusezisebenzini sengithole nje engathi isicwebiso sokuthi ngibizele ke umhlanganiso wechimbichimbi obayibiza bethi Extraordinary General Council ukuze ke ikhangele ke lokhu esesibhekane lakho. Yiyo ke inhlanga engathi iqembu elithi nxa izinto sezinzima zithi singangena yini esaladani singenzani, yilo elisinika amandla. Belingakaze ke sifike kulokho kwangalesi sikhathi ukuthi betsho ukuthi sibuye lenini yini esaladani. Kodwa njengomuntu osele sikhathi ke esenza lo msebenzi, akumangalisi nxa bengahlangana kumalanga alandelayo bequme ukuthi sibuyele futhi ezitaladeni. Angaza ke kumangalise. So angaza ke sirule out ukuthi iZCTU ingabuyela futhi ezitaladeni nxa kuyikuthi indaba zomnotho uhulumende wehluleka ukuzilungisa. Siqhubekela phambili sizama njalo. Siloke sihlangana ke kuma sectors achiyeneyo sizama ukureviewa ama wages ukuze kwanise ukulandela phela intengo. So ama sectors ethu wonke ayazama ukunegotiate lama employers. Sesizame ke ukubhala ingwalo ezithize sicela ukuthi singaba lenkulumo yini esikubiza sithi tripartite negotiating forum. Lesibone ngani akulantu ephumayo ke evela kukhulumende layo ngani kala answer ukuthi singahlanganisa inkulumo thina labaqhatshi layo uhulumende. Udubo lukhona ikuthi nxa nje bephuma ku-collective bargaining table kuthathwa nje inflation ababe kutholile ubangela ukuthi bebesebezaphenduka kuviki ezayo futhi. So kuba nzima kodwa yikho esikwenzayo ngoku every day.
Sikhuluma nje uhlupho olukhulu olubhekane lezisebenzi iluphi nxa sokufika kwezomnotho lapha nemali.
Sibona ngani ke akula remuneration eholo eneleyo esikutholayo kulutshwana compared lentengo esikhona yesitolo. Njalo sesiba lutshwana esisiya emsebenzini esokubangela ke ukuthi iholo lami ke bese ligcina ke abantu engaba baba baningi emulini ngokuthi abaningi kabaye emsebenzini. So imsebenzi kayikho laba ke abavukela khona emsebenzini bathi ke imali yebhasi, imali yokudla, ukugcina abantu ezibhedlela kuyadula intengo, yikho esikhangelane lakho njengezisebenzi.
Lo ngumnumzana Jafet Moyo onobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU sixoxela eseHarare. Ivandla leMDC selilandule imbiko ethi umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa utshele abalandeli bakhe emhlanganweni omkhulu weRally eChurch ngesonto ntambama ukuthi kufanele batshengisele ngodlakela bekhuphe umongameli Emmerson Mnangagwa embusweni ngemva komhlangano wabo omkhulu weCongress. Umsakazo weZBC uthi umnumzana Chamisa uphinde wachothoza abaphatheka kunkulumo zokuthuthukisa umnotho welizwe ezePolitical Actors Dialogue. Njalo ulokhu ezenza umkhokheli webandla leMDC lanxa umthethwandaba wamsusa kulesi sikhundla. Asizweni ingcazelo yesiphathamandla seMDC umnumzana Joel Gabuza obesemhlanganweni weChiretsi.
Wafaka futhi waphinda but wafaka lokuthi peaceful demonstration. Sethi asifuna ukuthi simkhiphe umuntu lo. Ya, but ayikho na violence ukuthi simdole stafu ezikhuluma lathi simtshele ukuthi sifunani kwenziweni siluze labo bantu abezimbabwe. Labo bayabe sebelungisa okwabo thina besikhona vela singuzwanga khona. Ngiyabona-ke kuposa kuchane lamaraliseke sibe lawo ebhinga. There were a lot of people, I can't give you an estimate, but bigcwele istadium. Abantu bebesele ukuthi bengahlala ngabahlala legrawundini but amasizi abantu bebegcwele wonke.
Okunye ade kukhuluma yikuphi okuqakathekileyo emhlanganweni?
Ukukhuluma nge-economy, ukukhuluma nge-state of the party, wakhuluma nge-judgment le-report. Ukukhuluma lokuthi i-Congress zahamba njani, then what's the way forward after Congress. Yiko ukukhulunywe phela ngama-demonstration la. Kuqale wabonga abantu ukuthi bazovotela. Batshela nje kodwa bona asomlando wabo, bazovotela ezangeni. Bathi abantu abanomona bayala ukuphuma esihlahleni.
Kungani ibandla lakho litshona likhuluma ngokhetho lwedlulayo lingalungiselela ukhetho oluzayo?
Asingeke sakhuluma ngokhetho oluzayo ngoba lolo lodlulayo lwesikwere akuyikho wakukhuluma ngento ezintsha ezakudala ungakaziboni. So yikho kufuna ukuthi hayi singakhuluma ngoluzayo azasiphinda njalo besitshontshile. Aqale silungise lokho kwadlulayo ukuthi sibonisa lokuthi hayi wena zalo utshontshile la la evumi ukuthi hayi madoda nitshontshile ngiyaxolisa kuyaxolisa nokwenziwana. Sesivumelane ukuthi hayi noto silungisele loluzayo asisafuni kuphinde. Kuphindwe kona ngoba sikhuluma ngoluzayo bayasitshontshela futhi.
Abanye bathi abaliboni njalo ephalamende likhankasela ukuthi kulungiswe imithetho yokhetho ama-electoral reforms eliyake likhale ngawo ukhetho solufikile.
Ye phela anti kule nto ezinike ezilungiswayo kathesi sisazama ukuthi silungise ezomkolobe.
Lingakulungisa njani okwemnotho olizwe lina lingekho embusweni njalo lingekho phakathi kwenkulumo?
Ngiyabona ukuthi ama-ideas omnotho ayisikho ukuthi abantu bezala bakwazi. Abantu bethu zathi nganithemba ukuthi bayakwazi okufanele kwenza ukuthi umkono mulungi. But ukusela ukungena imbali yikho kuyathi kulala ilizwe. Asiyabona ukuthi wona amabhondi la ngokubona kwethu awasela ncwedi eZimbabwe. Wonke umuntu uyakwazi ukuthi ibhondi ayisebenzi. Ukuthi uhulumende uloko ejikelele ukuthi ibhondi yasebenza. But siyakwazi ukuthi benzele ukuthi bedinga ama-bond note bewafake estradini batshontshe imali ebantwini bathatha ama-youth bona bebesidla bodwa beyekele ukuthi belungiselela abantu abezimbabwe. So into yemkhono mayihluphe ufanele ukuthi abantu beyekele ukutshontsha bekhangele ukuthi kuyinokungenza ukuthi.
Uthe abantu bebebaningi eChiretsi njengemhlanganelo yalibe layo eBhinga. Ubona ingane eBhinga ngesinye sezigaba esiba lemhlangano eminingi kakhulu kulezinye izigaba, njalo isizathu yisiphi?
angithi yabona ukuthi abantu ukuthi beze bephume ngobuningi babo bayabele ngkata zabalazo lapho abahlezi kuhle abantu abaphume zona thina njengebhinga ziyaphuma ngobuningi ngoba hhayi siyakunanzelela ukuthi ithemba esihlalo liku-m d c and likuba kuchamisa ekusiphuma ngobuningi and ngiyabona labetshirezi ngendlela esikubone ngayo la ma-problems abatshela upresident ngokuthi 2 weeks abala magetsi abantu bexotshe emsebenzini emaplazini abo bahola bahola ama-$100 amaplazi enzimba yathathwa ngamahovethi konke lokuyana kubenza abantu bezonde befuna ukuthi hhayi ithemba lethu likuchamisa ngcono siye kuzinqazela ukuthi kuyini angasinceda hambo.
Lo ngumnumzana Joel Gabuza isiphathamandla sebandla le-MDC njalo emela iBinga South edalela eParliamente sisukela sikhulumela yena ke esanda ukusuka eChiretsi likhumbuleke njalo balalela ukuthi siya live streama kukhasi lethu le-Facebook VOA Ndebele njalo siyabona bakhona abanye asebesixhasile vele uNomthandazo Nkomazana uthi kakubuyelwe ezitaladeni vele ngabona utsho udaba loliyana lapho besikhuluma khona le-ZCTU isithi mhlawumbe bazabuyela njalo ezitaladini silo Enoch Dube siyabonga ukusixhasa ulalele uhlelo sikhona sizalethulela ezinye indaba. Ye uNomthandazo Nkomazana uthi izinto zikhutshulwa ngemva kokukhuphula imiholo hayi ye intengo yempahla ilokhu iqansa isiya phezulu uthi sabona Nkosazana useka nokhoza njalo uNomthandazo Nkomazana uthi well said Gabuza ngabona ukuthandile obekukhulunywa isiphathamandla se-MDC lesiyana silo Glenn Dewa othi good morning lo Musa Mazibuko othi mamhlanga msakazi wethu esimthandayo livuka litshona njani ngapho kwelakini ngiyazi kusemini thina siyavuka ne-run bike ese-SA hhayi lapha-ke ngathi kusemadabu kabusa kathesi hayi sokudlula emadabu kabusa sokusiya kukota to 1 ekuseni ye usikhumbuzo mlalazi layo uthi akachume uchamisa hayi kutsho uthi layina amboni ukuthi engabe emsekela uchamisa. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo ezivela kumaphephandaba lemisakazo ehlukeneyo. Iphephandaba le-The Chronicle lithi ibandla le-ZANU-PF kobulawayo lesule ukhetho oluqhutshwe kuthange lapho owayengumkhokheli wabalwa impi yenkululeko umnumzana Jabulani Sibanda ehluleke ukuncintisa kusikhundla sokudinga umgcini sihlalo. Waleli bandla kuleli sosigaba isiphathamandla se-ZANU-PF umnumzana George Nare uthi ukhetho soluza kwenziwa kutsha ngomgqibelo ozayo ngoba abantu bavotela amalunga angelahlonzi kukanti abanye babo bake badala amacala njalo abanye bengelasithunzi kodwa uthe i-ZANU-PF kufanele yamukele eyinye impumela yalolu khetho lapho okunqobe unkosikazi Rejoice Ndlovu ukuba ngumgcini sihlalo wogatsha lwabesifazana nabo mnumzana Sifa Sincube osengumgcini sihlalo logarika izonde osekhokhela ugatsha lwabatsha. Umnumzana Jabulani Sibanda ubikwa engaliswanga ukuncintisa kodwa ededele umnumzana Sifa Sincube ukuthi abe lethuba elihle lokuncinta kulolu khetho. Isiphathamandla sebandla le-ZANU-PF umnumzana DK Matiza uthi ibandla elibusayo ele-ZANU-PF lilenhlelo eliziqhubayo ezokuthuthukisa umnotho welizwe njalo umongameli Emerson Mnangagwa usebenza gadalala ukubona ziphumelela. Uthe ukukhuphuka kwentengo yempahla mahlayana kuzaphela ngoba uhulumende ulenhlelo eziningi zokuthi ilizwe lizikhandele impahla. Ngakwelinye icele umphathintambo kahulumende obona ngezamabhizimusi amancane unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi osomabhizimusi abangamachumi ayisishiyagalombili lasishiyagalolunye i-89 sebebhalisile ukusungula amankampani okubhaka isinkwa okungamanye amacebo kamongameli Mnangagwa okwehlisa intengo ngoba i-Lobels, i-Proton le-Bakers Inn sebezikhuphulela intengo yesinkwa mahlayana. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp.
ngiyalibingelela ngalesi sikhathi ku studio 7 ngibonga umsebenzi omkhulu kakhulu iliwenzayo ngoba kungayisini ngale sisentuthwini ngakasazi lutho ngoba ZBC lawa yakiwe yazikhulumela kwabo kungazwakaliyo lokuthi bakuyangathi and lisilethela esikubonayo hatshi laba abasitshela ukuthi into yenzakale namhlanje uyikhangele but uzethu siyisifu nxa sebeyikhuluma bona bayikhuluma ngenye indlela enceda bona inceda ubana bona bebebakalokhu besembusweni ngikhangele indaba yenduna izimota lezi abathi befuna ukuzithatha babesipha uchiefu begcwalisela amandla abampha wona ukubana abe la mandla ukwenza konke akwenzayo so nxa uchiefu esithi okubi kakufuni endaweni yakhe akusolileyo akabamnikela akhulume kanti yiwo abamphayo amandla ukubana akhulume umsebenzi wakhe kanye wona lowo uma engasayenzi lowo msebenzi uzayenza wuphi umsebenzi kabona ukuthi intaba leyo intaba zinduna kayisoze ithathwe njengalokho abakwenza njalo ulawo imvume ukubana achothoza indawo bayachothoza kathesi bathi nxa i-MDC campaign abethi iphiwa amandla e-Britain so la nxa sithi ekhuluma kwakhe kakhulumi ukuthi nxa sithi ama-sanction angezelelwa nguye kakhulumi kule mvume yokukhuluma anti layo umntwana wezimbabwe yikho thina size sikhumbule emuva le ukuthi umgalo wathinto zingcono kakhulu kathi sani sebelala bengadlanga abanye uyathonela abantu sebephelile kade semgodini ngokufela emgodini wonke umuntu usegcwele emigodini legcwele ngaphi ngaphi sedinga ukuthi ukuthi athole kokudla ngokuphangisa godini zeziyafa sekuzoyenzakalayo kuphela kwabantu ngoba kathesi abantu bayafa abanye bafele ezibhedlela akusoze kukhulume kuthiwa indlala ebulela umuntu lapho umuntu awusuke wawugula uyagula uyagula kodwa indlala abanye sebesidlala ukungafani nangokuthi kudliwe ukufaka umfakele umkhuhlane ungathi wena emasimini uke wathatha umuntu okade ehlawula egqibele ukhula wamxotsha wathi suka lapho na awukwazi ukuhlawula uhlawula ugqibele ukhula ube suzothatha omunye ozithi uyakwazi ukuhlawula abesehlawula egece umuntu ikwethi kwenzelwa ngamadoda la athi siwaphi isikhathi sokubuta abhidlile esikhangeni yikho kwakusenza umgaki wayesithi kuzalunga kuzalunga uze waziphumela umuntu omdala wahamba kulanto elungileyo
besicela uhulumende aphathise ezikolo ngokudla kwabantwana besikolo lo nyaka emakhaya abantu abazuzanga abantwana ezikolo akusafundeki abadli ababalisi bakomplain ubona abantwana nxa befika esikolo yabona umntwana sifuna ukulala hayi lo nyaka kulanto enhle uhulumende mayingavuseleli uhlelo lwakhe olokuthi khona kuphekwe ezikolo abantwana bathole ukudla kungasiza kakhulu ngoba isikolo hayi indlala ibulele sibili kakhulu mina engikhulumayo ngugabriel moyo
salibonani lonke mina ngusibusiso zwela ngibuye eflabhuzi ngibuhlungu ngesimo sempilo yelizwe lethu elikamthwakazi elathunjwayo namhlanje isinkwa siyadula sikwazi ukusithenga sisivesa abaleka sazohlala e-South Africa sihlukumezeka ngenxa yomntwamnangagwa kathi mnangagwa yena kwesilani ukuthi laya kaphume
emkhundle ezikhundleni angithi utshaya umgabi khulu oke kungena abantwana abancane ukuze nathi sikwazi ukuphila kakhulu ngoba mnangagwa nguyena umnini wegugura wundu okokuqala okwesibili wasihlukumeza emathebheleleni asilabazali sizintandane so asimthandi thina kasimfuni manje sihlezi e-South Africa abadala bahlala bodwa ezimbabwe ubuhlungu lokhu ngoba ingane zethu zizakhula zingelasiko zingalazi isiko lethu khona manje njengezama iy'ngane zintathu kazikwazi kona inkonto othiwa yinkomo lobo othiwa yimbuzi ngabazalele emzantsi afrika la manje ndilokhu endihlala khona kubuhlungu kakhulu sendilokhu loba ngihamba ngifike ngiphelele e-Beitbridge ngiphenduke ngiphelele ebhoda mesina ngempela kwamba e-Beitbridge ngiphenduke ngibuyele futhi e-South Africa ngizame ukuthi ngiyebona ukuthi isimo sinjani hayi siyacela lo nkulunkulu sesizwile asixolele asizwele kangenele athumele umlilo wakhe umnangagwa laye akavuke ehlile esikhundleni kuke kubuse la wakamthwakazi ngoba lathi laba bakamthwakazi abafundileyo
salimalami njani basakazi abahle lo okukhulumayo ngobusane ngobusane sibamba ngiphuma le emagusini enkaya kwasikhokho scott uzobho kwami umazamba lento eyenzeke enduneni undiwende ayiqondanga kubonisa ukungahloniphi abanye abantu endaweni zabo abaziphethe. I-government kumele ukuthi ifunde ukuthi ihloniphe abantu ukuze labo abantu bayihloniphe, ingaqambukeli endaweni ezingayifanelanga ngoba ithemba ukuthi yona ilezikhali kumbila abantu abazohamba sebelandelela abantu befuna ukuthi bababulale. Ukusuka abantu bezama ukuhlasela umuntu omdala, abantwana abancane, bayasho lokukhuluma abantu bathine izanpiro. Imbi lento eyenziwa izanpiro futhi imbi. Ukuhlukana ngembono akusikho ukuthi sokufuza ukuthi omunye umuntu aphile nzima noma asokole ngenxa yokuthi ahambisani laleyo nto wena uyabe uyifuna. Futhi izobisela ilizwe emuva. Bengacabanga ukuthi le nto abayenza emuva kubobaba labokhokho bazoyenza futhi lakulezi zizukulwana zamanje. Izayenza ukuthi ilizwe leZimbabwe lilayithe litshe lonke le nto. Bayakhathala abantu msakazi, bayakhathala. And sitsho isintu sesiNdebele sithi ingunga izo zikhala kakhulu sizadabuka. Angibonge lapho.
Lawo ke ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu. Eliwathumela kuWhatsApp onombolo ezithi +1 202 464 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Njalo silomnye futhi umlayezelo ovela kuSanokhoza othi hayi khohlwani ngochamisa lowo, liyazikhohlisa nje bogabhuza. Ngumbono wakhe lowo ungavumelana lo sikhumbuzo mlalazi lo lesedimo leya lawo uyasibingelela lapho. USanokhoza uthi baba abantu abakhonqa bengayazi inkomo, asonto ongayisitshela abantu leyo, khuluma into elomkanje, uhambisa abantwana ekhaya udliwe eGoli, wena nanko uthi uphelela emusina, indoda kayikhulumi njengawe. Ngoba ngiyakwazi bengiza kupha isidwaba sazi njalo Sanomhla yena kodwa kufake ku-context watsho ukuthi kungani isizathu bengakaze beyibona inkomo, njalo uyachasisa lapha. Mbona ingani laye ulo mbono wakhe ngalolo da. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, ilizwe leMalawi liqhuba ukhetho kusasa njalo kulamalunga ayisikhombisa ancintisa kusikhundla sokudinga umongameli walelo lizwe. Kodwa abamqoka ngumongameli Peter Mutharika kanye lomnumzana Saulus Klaus Chilima, lomkhokheli webandla eliphikisayo umnumzana Lazarus Chakwera, njalo akukacaci ukuthi ngubani okhokhelayo. Ikomiti yomanyano we-United Nations owe-UN Committee Against Torture ithi kufanele ilizwe le-Democratic Republic of Congo lekele ukuhlukuluza izibotshwa lezinye izijeziso ezephula ilungelo loluntu. Kwezenzakala eMelika, umculi uLane Hardy owedolobho leLouisiana khonapha eMelika nguye onqobileyo kumncintiswano lapho okukhethwa olephimbo elimnandi okwedlula elabanye owe-American Idol ngesonto ebusuku kodwa ekuseni eZimbabwe. Uncinte abanye bakhe ababili abakade sebesile kulo mncintiswano ababalisa uAlejandro Aranda noMadison Vandenberg abangene kusigaba sama-runners-up. Asizweni uRyan Seacrest ememezela ukuthi uLane Hardy nguye osei-American Idol yalona nyaka, njalo uzathola mvuzo bani.
I now have the final results in my hand. For the
Ngemva kokunqoba uLane Hardy oleminyaka elithumi lasitshiya ngalolunye 19 uzathola usizo kungcwethi kwezomculo ukuthi abe ngumhlabeleli opheleleyo njalo uzacula endaweni ezivalisa iHollywood Channel lezinye. Abaqoqi balumdlalo bathi ngokwakuqala ukuthi kukhutshwe nge-elimination oyedwa oncintisayo olokho engelamavoti amaningi avela kwababukeleyo kuhlatshelwe njalo kukhethwe onqobileyo ngasikhathi sinye. Abakade besehlulela kulolu hlelo ama-judges ngabaculi uKate Perry, uLuke Bryan kanye loLionel Richie njalo omemezeleyo nguye ke uRyan Seacrest. ULionel Richie uqale wahlabela yakhe ingoma elodumo uDancing on the Ceiling andubana abancintisayo labo bacula ezabahlabeleli abaziwayo. Abanye abahlabeleli abaxhase lomncintiswano ngokucula ezabo ingoma ngoAdam Lambert, Carrie Underwood, Jordan Shavi, lo Yankee, lo Daddy Yankee ocule njalo wagida lo Katy Perry. Abanye asabe ngabahlabeleli abalodumo abanqoba kulomncintisano eminyakeni edluleyo babalisa abahlabeleli abaziwayo oFantasia, Jordan Sparks, Kelly Clarkson labanye. Kwezomculo namhlanje ke sijayiveni kancinyane sikhohlweni inhlupho zethu lo omi esithi cheerleader.
A cheerleader, she is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She knows like I'm a dove. She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah, 'cause I'm the wizard of love and I got the magic wand. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone and they say, do you need me? Do you think I'm prepared? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, it's not really cause. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there.
Loka omi esithi cheerleader nje sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso ye-ZCTU ithi lakho kutshengisela isola kubhidlika kwezomnotho ingavumelana ukwenza lokho emhlanganweni we-extraordinary meeting owesiphangephange ezawuqhuba kuyona le iviki. Ibandla le-MTC selilandule imbiko yethu umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa utshele abalandeli bakhe emhlanganweni we-rally e-Chirits ukuthi batshengisele ngodlakela. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.